tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uBlessing Zulu osiphe indaba ngolimi lwesishona. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 5 kumabasa 2023 ngugaino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje,
i-Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi uhamba njani emakhosi.
Isikhulumeli sebandla le-CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi elecala lokwethula umbiko wamanga wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500.
Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock, kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla.
Ibandla le-CCC liqhube uhlelo lokukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke namhla. Kuthi abezanu-PF bathi bazaphinda olwabo lwama-primaries ezigabeni ezinhlanu lapho kubikwa kwaba lokuqilibezela. IZimbabwe Electoral Commission ithi ukuphuza kwahulumende ukuyipha imali kuphazamisa amalungelo okhetho. Zonke lezi indaba lezinye ziyalandela. Isikhulumeli sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC unkosazana Fadzai Mahere ufunyanwe inkantolo kamantshi namhla elecala lokwethula umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter wahlawuliswa ifayindi yamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500. Umantshi uthe uMahere engehluleka ukubhadala imali kuzamela apike okwenyanga ezintathu. Esanda kufunyanwa elecala, unina wehlise ezimathonsi emthethwandaba ngoba esebona indodakazi yakhe ivalelwa ejele. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
UMayere ubesethethwa icala lokuloba umbiko wamanga enkundleni ye-Twitter owokuthi amapholisa atshaya abulala umntwana owayebelethwe ngunina ngesikhathi elondoloza imigoqo yokuvalwa kwelizwe e-COVID-19 lockdown ngo-2021. Lanxa ebekulandula lokhu, uMayere ufunyanwe lecala ngumantshi uMnumzana Daura Emanuele, yena othe njengegqwetha eselisebenze kweminyaka eminingi uMayere wayemele abe leqiniso ngaye kuloba kuqala. Umantshi uthe uMayere wangcolisa igama lamapholisa ngokuwethesa icala lokubulala umntwana khona kwakungelanto enjalo eyayenzekile. Ngokunjalo uthe kumele ahlawule amakhulu amahlanu amadola emelika kumbe apike okwenyanga ezintathu nxa esehluleke ukuyibhadala leyo mali. Unina kaMayere ukhalile emthethwandaba kulandela ukutholakala kwendodakazi yakhe elecala. Igqwetha likaMayere uMnumzana Chris Mike uchasisa ngokugqotshwa kwakhe.
The magistrate has acquitted Fadzai in respect of the main charge. The main charge related to an allegation that Fadzai published a false statement with the intention of inciting public disorder or public violence. She was found not guilty and acquitted.
UMayere kagotshwanga ukucala lokuqala elokhubo waloba amanga ngenjongo yokuba kube lodlakela utholakale engelasici kucala lakuqala.
Abanye bathi umthethwandaba kamantshi uphambanisile ngoba umthetho wokudinda amanga wesulwa inkantolo ye-Constitutional Court ngomnyaka ka-2014. Umike laye uthi isigwebo lesi kasihambelani lo mthetho welizwe.
In respect of that main count, there was an alternate charge whereby it was alleged that she published false statements with the intention of undermining a law enforcement agency, being the police. She was found guilty in respect of that alternate charge and sentenced to pay a fine of $500.
Kube kulecala lokubolo befuna ukudelela amapholisa utholakale lecala wabhadaliswa imali efika $500. Sesibhadelele imali kasayi ejele.
Umsekeli webandla le-TCC uMnumzana Felix Magalela afa ukusolile kakhulu ukufunyana kwamahere lecala lokugwetjwa kwakhe.
Season Coalition for Change ibuhlungu njalo iyamangala ukuthi kuhamba njani emakhoti ngoba silembali yokuthi omunye ujournalist waye lecala elinjalo kodwa iHigh Court yafika yakudismissa yathi ayila kucala ngamafichane abantu badidekile sikhona sizahlala phansi sibone ukuthi sizakwenzani kodwa isinto enkulu ukuthi eZimbabwe akusela mthetho akusela rule of law okuningi sizalitshela ngoba abantu beZimbabwe bathukuthele.
Amagqwetha kamahere abephakathi kokuhlawula ifayindi yakhe ngalentambama ukuze engavalelwa akhangelele ukuphikisa isigwebo lesi lokutholakala kwakhe lecala emthethondaba weHigh Court kunsukana ezilandelayo. Ukudliwa kukamahere licala kuza ngesikhathi isiphathamandla saleli bandla umnumzana Job Skala esefikisa umnyaka evalelwe esikurubhi maximum prison laye ethonisiswa ngamacala atshiyeneyo. Ngimele isitho 7 niseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-CCC namhla liqhube uhlelo lokukhetha abantu abazalimela kukhetho lwezwe lonke olungakhangelelwe ukwenziwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi lonyaka. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ibandla leli lithi uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu endaweni eziningi zelizwe kodwa kwezinye indawo ezifana lakobulawayo luphuzile ukuqala njalo bekulokuxokozela okukhulu. Abanye abasekeli bebandla besithi abazwisisi ukuthi kungani i-CCC ikhethe ukusebenzisa uhlelo lwe-Citizens Community Consensus Candidate Selection Procedure lolu kulokuthi kwenziwe ama-primary elections asegcekeni. Omunye wabakhonone ngalolu hlelo ngumsekeli we-CCC umnumzana Methuli Nyathi.
Namhlanje lokuyi-nomination yama representatives okumelamela abantu ukhetho lokuyayo. Uhlupho abantu bayafike lapha ngesikhathi esasikhulunywe u-10 o'clock kodwa ke u-coordinator uze wafika ngo-12. Abantu abaningi balamachukela bese besukile bahamba baya ezindlini bedinga ukudla. Nxa efika u-coordinator kube le confusion because amaphepha ama-nominations ayeneli kawakwani abantu. Abantu bebecabanga kuzaba yi-process ukuthi abantu from the floor they will nominate abantu. Abantu bebebaza abantu asebenominatiwe but akubanga njalo. Kuthiwe umuntu lo muntu athatha i-form anominate. Okusuke kwaba luhlupho-ke lawo mafomu kawakwananga abantu abakhona lapha ehall.
Unkosikazi Similo Mpofu uvumelane lo Nyathi esithi amaphepha okukhetha abantu awenelanga njalo abawatholanga ukuze bakhethe ukansila abamfunayo.
Thina njengabantu asiphathekanga kahle ngoba amaphepha esiwanikwayo amanye asiwazwisisi njalo ikakhulu lelane lilomongameli lo MP lo kansila anikwanga wonke abantu bebekhetha ukuthi banika abantu asazithi bebenika njani njalo kulawa thina esiwatholileyo asizwisisi njalo ukuthi sikhetho bani ngoba okunye okubhaliweyo asikuchasiselwanga.
Amazwi kampofu agcizelelwe ngumnumzana Mandla Chuma laye ongumsekeli waleli bandla kobulawayo.
I-nomination le ye-CCC ebisenziwa namhlanje okuthiwa ibisenziwa ngama-citizens mbonangana kusilona qiniso ukuthi bekungama-citizens ngoba ama-citizens ngama-ordinary people abangelani le party but abakhangelene ukuthi abantu nje babuswe kahle.
Obebona ngezokhetho ku-CCC unkosikazi Helen Tsepiso Zivira uvumile ukuba uhlelo aluqalanga kahle kobulawayo.
Abantu bagcine sebezwisisa ukuthi kuhamba njani yikho i-nomination igcine isihamba kahle. Abantu ekuqaliseni bebengazwisisi but bagcine sebezwisisa ama-citizens ukuthi umuntu ukhethwa esigabeni lapha ahlala khona.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda uthi lanxa bekhona abakhononayo lapho abahambele khona kabahlangananga lodubo oluya ngaphi.
Asibonanga okunye okubi kodwa sibone ingane ethi kulabanye abantu ethi befuna ukuzadisturba behluleka.
Lisiyatshona ilanga kobulawayo ibandla le-CCC belilokhu elingakaqedi ukukhetha abazalimela kukhetho lwamakhansila lamalunga ephalamende oluzakwenziwa lonyaka ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo ibandla elibusayo ele-ZANU-PF lona lithi lizaphinda ukhetho lwalo lokudinga abazalimela kukhetho lwezwelonke ezigabeni ezinhlanu ngoba ama-primaries lawa kaqhutshwanga ngemfanelo kumaviki amabili adlulileyo. Izigaba lezi zigoqela e-Insiza North lapho ummeli walesi sigaba edalela ephalamende umnumzana Farai Taruvinga azabhuqana khona okwesibili lowayengusikomichi wekhomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo. UTaruvinga wanqoba ukukhetholwa kuqala kodwa umoya wakhonona ngokuthi wagqilibezelwa. Ukhetho lolu luzaphindwa njalo eGokwe neMbudziya laseZimba West. Abasekeli bezanu-PF abaningi bakhonona ngosuku lokhetho besithi bavinjwa ukuvota ngoba kuthiwa amagama abo ayengekho kugwalo zebandla. Sixoxele ilunga lezanu-PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma.
Ukhetho oludlulileyo olwebandla lethu lezanu-PF esiludi ngama-primary elections lubuyile soludlulile. Inhlanganiso yethu inhlanganiso ekholelwa kudemokrasi ubana nxa kulomuntu ongasuthisekanga akhale angakhala kukhangelwe kubonwe. Ngakho akulanto emangalisayo ngokuthi i-Politburo ithethe isinqumo esokuthi lapho okulabantu kade bekhalaza khona kakhulu bacebise ukubana kubuyelwe katsha kuyenzile okuthiwa yi-rerun. Lokhu kutshengisa ke i-democracy epheleleyo, akutshengisi ukwehluleka, kutshengisa ukubana sivulekile umngqondo sikhangela izinto ngendlela zonke, asisoze sabandezela nxa kulomuntu okhala ngento ethize. So sokwenzakele lapho kumele kube lama-runners azayenziwa kwezinye indawo lapho okungazange kube lesidinge ngosakhonokho. Abantu bona labo abakhethiweyo yibo asebezamela ibandla lethu le-ZANU-PF kukhetho oluzayo olwe-harmonized election.
Impumela yalo lolunyukhetho olwenziwayo ama-primaries lapho kungela ma-rerun khona lingathi iveza izifiso zikaZulu yini zabasekeli bebandla lenu ngempela yini, ngoba sabona kuloku khona na okukhulu elizweni lonke abanye bekhala ngokuthi amabizo abo ebengekho emabhukwini ebandla lenu ngokunjalo kabatholanga ithuba lokuvota baliswa ukuvota. Kuthi abanye ngababekhala ngokuthi ama-candidates abo avinjwa.
Thina silibandla esikwaziyo ubana lokhu ebesikwenza bekuyi-internal process, into yangekhaya engadingi ubana ixabanise kumbe noba ngubani kumbe ngubani. Ngakho ke akula muntu esingathi kumbe udliwe kodwa siyakwazi ubana hayi kukhethiwe omunye phakathi kwabantwana bemuli inye ozamelela ibandla lethu le-ZANU-PF. Yindlela esikhangela ngayo thina izinto ngapha kwelakithi ibandla leli elibusayo ele-ZANU-PF. Asikhangeli ngendlela yokukhangelana phansi kumbe ngendlela yokuchuthuzana kumbe ngendlela ezijiyejiyeneyo. Ngakho akula nto embi engabe iphumule khonapha. Ye, siyakwazi bengaba khona abangakhulona bethini, kodwa njengoba ngitshilo siyavula thina internal process. Unxa umuntu ekhonona afake isikhalazo sakhe sizwakale andubana besokudingwa indlela ekuya phambili ngoba yikho esikukhangeleleyo. Into esikhangelele kakhulu lukhetho lwe-harmonized election oluzayo phakathi komnyaka sisiya ku-August.
Umnumzana Joseph Chuma, lilunga le-ZANU-PF Central Committee, sixoxelaye ekobulawayo. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission, uJustice Priscilla Chigumba, Utshele idalela eParliamente namhla ukuthi ukuphuza kwahulumende ukupha iCommission yakhe imali kuzaphazamisa amalungiselelo okhetho. Ngaphandle kwalokho uChigumba uthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle. Kodwa amalunga edalela eParliamente amabandla aphikisayo akhonone ngokwala kweZEC ukuveza uluhlu lwabantu abazavota olwe-electronic voters roll. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Nqobizitha Donga obona ngenhlelo zokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota kunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Sibona engathi ungatholakali kwemali ephiwa inhlanganiso yeZEC ngesikhathi kwenza umsebenzi wabo ube nzima. Ngenxa yokuthi uhlelo lwe-voter education luhamba lungabi lula ezigabeni akwenza ukuthi abantu abaningi bengananzeleli ukuqakatheka kokuphatheka ehlelweni lokuvota. So isicelo esikhona kumbe i-concern ekhona ebantwini ukuthi i-treasury kumele iqakathekise inhlanganiso ezinjengeZEC ekubanikeni izimali ukwenzela ukuthi bengabi lokhu osithi ngama-excuse ngesikhiwa esokuthi behambise uhlelo labo. Njalo futhi lokhu kwehluleka ukuthola imali ngesikhathi kweZEC kunika ithuba kulabo abezinhlanganiso ezizimele zodwa ukuthi labo bekwanise ukuhambisa uhlelo lokufundisa izakhamizi ngokuqakatheka kokuvota, njalo futhi lokuqakatheka kuba ingxenye yohlelo lokuvota.
Uhlelo lwe-mobile voter registration yebo solwedlula, kodwa ungathi abantu liyababona yini besiya ema-ofisini eZEC ukuyabhalisa?
Sibona engathi uhlelo okwakathi siluhamba kahle. Angila ama-figures engathi ngawaqamba kulolu hlelo ukuthi bangaka abantu asebebhalisile namhlanje kumbe bangaka abantu asebebhalisile kuleli viki. Kodwa uma sinanzelela imbiko ekhitshwa yiZEC sizwa bekhuluma ukuthi baningi abantu asebehamba kuma-centers abo besiya bhalisa ukuvota. Lokho kuyinto enhle kakhulu njalo kuyinto esithokozisayo njengezakhamizi ukuthi sibone ukuthi abantu bathakazelela uhlelo lolu. Okunye okungabe kusenza ukuthi abantu bethakazelele uhlelo lolu zinhlelo ezenzwa ngamaqembu awezombusazwe ayenza ama-primary elections abo. Sokusiba le momentum eba khona towards ukuba kwazi okuzayenzakala ngokhetho kumbe abantu sebesibalele ntshukuntshu yokuthi webe yingxenye yokukhetha abantu abafisa ukuthi bebamele endaweni eziphakemeyo eParliamente la kubo Senate khona ngale. Ya siyananzelela ukuthi iblitz ingabe siphelile yebo, kodwa kuyadingakala ukuthi iZEC isebenzise indlela zonke ezibalulekileyo ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili. Kule social media, kulama poster, kulama flyer bangafaka emdulini, befaka endaweni ezijene, kwenza ukuthi abantu bebekwazi ukuthi uhlelo lokho luqhubekela phambili.
Umnumzana Nqobizitha Donga ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. abakhankasela ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane kwele Namibia sebamukele ngenjabulo ukukhethwa kwabahluli bomthethwandaba weSupreme Court abathathu abesifazana okungokwakuqala embalini yaleli lizwe selokhu lithole uzibuse ngo-1990. Omunye wabahluli laba nguJustice Rita Makarao odabuka eZimbabwe. Usomlomo wePhalamende yeMelika iHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy ukhangelelwe ukwenza umhlangano lomongameli weTaiwan umnumzana Tsai Ing-wen eCalifornia namhla. UTsai ufike izolo eLos Angeles lapho ahlangabezwe khona ngabantu abatshengisele ezitaladini abanye bemsola njalo abanye bemsekela. Uhulumende namhla usungule umkhankaso wokulwisana lodubo lokungeniswa kwabantu lokuphuma kwabo ngudlu eZimbabwe abanye bethengiswa izigilamkhuba kwamanye amazwe okuthiwa yi-human trafficking ngesiNgisi. Uhlelo lwe-2023-2028 Zimbabwe Anti-Trafficking In-Person National Plan lusungulwe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga eHarare namhla. Uhulumende uthi nyakenye uhlenge abesifazane labantwana abedlula ikhulu 131 ababehanjiswe emazweni achiyeneyo izigilamkhuba ama-human traffickers. Uhulumende weMelika wethule ugwalo nyakenye oluveza ukuthi udubo lolu lubhaha kakhulu eZimbabwe. Baningi abantu abatholakala sebesetshenziswa njengezigqili kumbe sebesetshenziswa ukuthengisa imizimba ngemva kokuhanjiswa emazweni behuge ngokuthenjiswa imisebenzi lempilo engcono izigilamkhuba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Ukuhanjiswa kwabantu emhlabeni laphakathi kwelizwe ngokungekho emthethweni okuthiwa human trafficking yinto embi kakhulu ebuhlungu njalo eyenzakalayo eZimbabwe. Baningi abantu abathethwe besiwa eGoli bethenjiswa imisebenzi besiya eNgilandi besiya eMelika abagcina bese Middle East bagcine bese Asia bagcine bese ezindaweni lapho bavalelwe khona bathathelwa ama-passport babe yizigqili emsebenzini besebenza bengaholi basetshenziswe ukuthengisa imizimba kuzela abasebenzisa bazuza imali basetshenziswa izinto eziningi kakhulu ezimbe ezibuhlungu. Ngakho ke kusuka kudala iUnited Nations amazwe omhlaba wonke jikelele lavumelana ukuthi lobu bubi kumele buqedwe du. Indlela yokubuqeda yokujezisa laba ababenzayo lokwazisa abantu labo abasengozini yokuthi bacine bona sebeyibo abahanjiswayo bethwalwa besiwa kuzona lezo ndawo
abasengozini eyokuqanjelwa amanga kumbe ukuhu ukubana bathenjiswe imisebenzi engekhoyo bagcine bengena kudubo lonolo lokuhanjiswa. Ungathi ngabasakhulayo nanco
uyawukuthole njalo nje ubone abasakhulayo besithi ngithenjiswa umsebenzi laphana ubone kubhodiswa okunye kubhalwe ebulenjini ku-intanethi kuthiwa kule scholarship kulani khona laphana ucina usuthengisiwe ukade usithi wena kule mfundo ucina usuthengisiwe usuthwele ama-drugs uyefele ejele kwezinye indawo. I-human trafficking iyinto embi kakhulu okumele ilwiswe yibo bonke abantu kudingeka izinduna kudingeka osobho kudingeka abalisa kudingeka o-MP lamakhansili abafundisi i-civil society bonke abantu kunye lohulumende. Ngakho ngadingakaliyo kulempi ngoba imele ifanele ingqotshwe. Bayaphela abantu bayathengiswa kuyenzeka eZimbabwe phakathi kwelizwe bayathengiswa bathengiswa futhi ngaphandle kwamazwe omhlaba. Bangakuthathi kancane abantu ukuthi mhlambe bathengiswa abantu phakathi uyathengiswa ngaphandle kwelizwe uthengiswe futhi phakathi kwelizwe uye kusetshenziswa izinto ezihlukahlukeneyo ezingekho emthethweni ezephula amalungelo akho.
Uyibona njani imizamo eyenziwa nguhulumende Ncube yokulwisa ukwephula kwamalungelo oluntu okumayelana lokuthengiswa kwabantu?
Lanxa ke uhulumende simbone sukuma ekhuluma nge-human trafficking kuthwalwa lokuthengiswa kwabantu emazweni ahlukahlukeneyo ayisiso sodwa isenzo esibi esephula amalungelo abantu. Ukuswelakala kokhetho olukhululekileyo elizweni kumele uhulumende akusukumele ngayo nalindlela esimuzwe khuluma ngayo ukuvalelwa kwabantu ngokungekho emthethweni womhlaba lokwephula amalungelo ku-constitution esinjengalokho esikubona kubo baba usikhala uvalela isikhathi eside ungathoniswa ngendlela efaneleyo kwephula amalungelo abantu zinenge izinto nje ukuvinjelwa kwemhlangano yamaphathi lokuvinjelwa kwabantu ukuthi basebenze bakhululeke ngendlela efaneleyo lendlala elizweni lazo zonke izinto zinenge izinto uhulumende afanele azisukumele lanxa i-human trafficking imbi kodwa zikhona ezimbi njalo njengayo kumbe eziyedlulayo ezenziwa nguyena uhulumende ngokwakhe ngakho ke kumele ziphele lazo zona lezo
umnumzana efidlela ncube ingcwethi yehlaziya ezombusazwe esixoxela ekobulawayo kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lonkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson oseBrithani owenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi iPeak Performance Coach ngesiNgisi.
Ngapha e-UK ngikwa yi-Peak Performance Coach. Kuyini khona lokho? Ngumuntu oncedisa abantu abaqalisa amabhizinisi ukuthi benze amabhizinisi abo bele confidence. Angazi amanye amabala ngangihlula ukuthi ngiwafake kakuhle. Bele confidence ekwenzeni ibhizinisi yabo. Bekwanisa ukuthatha izinqumo ezibenza ukuthi ibhizinisi yabo ibe profitable. Abantu abane nxa beqalisa amabhizinisi basuka bevela emsebenzini bevela sebenza but bengakwazi ukuthi ibhizinisi iqhutshwa njani injongo yami mina ngokwami ngokuthi ngibone abantu abaqala amabhizinisi besiya phambili beqhubekela phambili beprofitable belenzuzo ezintweni abazenzayo
ungasichasisa kabanzi ukubana kuyini okwakwenza wena ungene kubhizinisi yona le
mina i-background yami bengumuntu osebanking ngangisebenza e-banking ngisaseZimbabwe ngasuka e-bank ngaba ngusomabhizinisi ukuthi ngize ngiphakame kusiya phambili ngahlangana nenhlupho eziningi ngoba izinto eziningi azake sizifundise ukuthi umuntu vele ukuthi i-business iqhubekele phambili umaketha njani kufanele ube lani nje even ingqondo zakho kufanele ube ngumuntu olengqondo ezinjani and ngathi sengikhangela izinto ebentwini abaningi baqala ama-business kodwa malithwana ama-business adlulela i-5 years ukuthi abe lokhu erana 5 years so kumbe ukuthi sibona ama-business asuka kubaba aye emntwaneni aye kusizukulwane kuthi these are family businesses asila ama-legacy building principles so injongo yami ngokuthi sibuild ama-legacy building principles sibe lama-business aqhubekela phambili not only for but for izizukulwane lezizukulwane
abantu bayeza yini kuwe uyathola yini amacustomer adinga usizo lonolu oluphayo
amacustomer maningi kakhulu mina yimi engelazo isathi ngoba I can only work with so many people ngoba ngendlela engisebenza labantu ngisebenza lo muntu ngimbambe isandla for at least 3 months so asiyenzi o-pick fix sisebenza ngendlela yokuthi umuntu uyazwisisa abone ukuthi uyangaphi ubone ukuthi umuntu ngisuke la sengifike la simfundise lama tools lama techniques ukuthi vele even sokusiya phambili uma engahlangana lohlupho usekwazi ukuthi uhlupho lolu luyenziwa kanjani
kuyini ongakuxwayisa abalaleli bethu abakulaleleyo khona manje abafisa ukungena kumabhizimusi njalo utholakala ngapi wena
abantu engabaxwayisa khona ukuthi i-business yebo ungangena ku-business kodwa into eqhakathekileyo yi-personal development wena ngokwakho ingqondo yakho ifanele ibe developed ukwenzela ukuthi ube successful ngoba i-knowledge kuthiwa i-knowledge is power so nxa ungelayo i-knowledge awusoze uqhubekele phambili mina ngiyatholakala kuma-social media you find ungadinga uSehlile Gumbo Wilkinson ngiyatholakala kubo WhatsApp 0447551242661 lungatholakala i-website we are redoing it ngoba sile launch which is coming up We are relaunching the business, Epic Performance Coaching. We are relaunching it with an updated website. So iyabe isirana in the next 4 weeks. And we've got so many exciting things. Ezokuthi abantu beqhubekele phambili, siphakamise isizwe sakithi.
Unkosikazi Sehlile Gumbo Wilkinson wenza umsebenzi wokuphathisa abasungula amabhizinisi ngu-Peak Performance Coach ngesiNgisi. Sixoxe laye eseBhilithane. Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohlelo lwe-CCC olukhetha abazalimela kukhetho lwezwe lonke oluza kwenziwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Gaino Gumede Saidi. Ngisitha sidibaneni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.